Abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo bese silindoleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje it's just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani le khisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sesibe nemood yekhisimusi. Kathi sivele ubona abantu kuyazihambela, abantu balala emabhenki. There's no mood for Xmas. Balala emabhenki, balala kuma fuel queues, izinto zikhwelile ezitolo. Ikhisimusi yangikhona ingapi? Akula khisimusi. If lapha ekhaya lapha esikhona kobulawayo lapha kontuthu ziyathunqa, le ntuthu zangikhona kazisathunqa ngoba vele kuhlalwa ngalamagetsi. Ikhisimusi yangikhona ingena ngakho.
Unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka.
Isiphombo ukuba lilanga nje, ilanga elingela miningi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana le mndeni yabo bekholise. Ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaprayisi. Lekuswelakala kwezinto, lekuswelakala imisebenzi. Njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima, abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezijiyeneyo ukuze bethakazelele ilanga.
Unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu lekhisimusi.
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancishanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abatshayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu lekhisimusi. Umnumzana Onwe Msimanga ongumtshayeli wamabhasi eRenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwema-taxini sine-problem eyi-one. Ibhizinisi le since sikuqalile nje uDisemba ayikithi ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala bathi imali kayikho, nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ngani i-government iyasibhekela into eziningi sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umthayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTerminal. Ngabe kumabantu. So khaleza nje abantu imoto zimile zingazi. Yafika 10 kona. Ngakhela imali ukuthi wonke imoto zimile. Ukuthi nje December khona uthiyeni. Mhlawumbe ukuthi uthole abantu i-tripela abantu ababhadala imali ezigcwele.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi, phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ishukela liyadula, okudla konke kuyadula, i-school fees iyadula, uye ezibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona i-fuel, amafutha ezimota ekhwela njalo nje, eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe sithi iZim dollar, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhu ezidula izinto, kube nekhisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili ale ngxenye amadola eZimbabwe, i-$250, kade behlawula amachumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.